Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-25 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olwe-delimitation sokubangele ukuthi ibandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho kwezinye izigaba zelizwe.
Kumele abantu bakithi bakhankase kungela dlakela, bakhankase kungela otshaya omunye, bakhankase kungela ozalinyazelwa impahla zakhe ngenxa yombangazwe.
Gambe baningi na abaza kuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll oluzavulwa ngomgqibelo.
Ufanele uqale ukukhangela udaba olwe-delimitation okuyikuqunywa kwezigaba sithi mhlambe ama-ward.
Abalwela amalungelo abesifazane bathi lanxa abantu abaningi bethwele kadalala ngokutshabalala kwedola leZimbabwe okubangela ukukhwela amahlayana kwentengo, abafelokazi labesifazane abakhusela izimuli bezimele yibo abathwele nzima kakhulu ngokuphinduweyo kaningi-ningi.
Ukuphelisa abantu abaningi kwadakayo kathathi neviki and kwana umasuma kathathi neviki abekhuma ngokuthela ukudla okungakho ongathi akwakhi mzimba ikudla nje kuzekha abantu umntu udle uthwala njalo.
Iqembu lomdumo we-reggae ele-UB40 liselizweni uzokwethulela abalandeli balo umculo wabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
inkululeko. Ukungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olwe-delimitation sokubangele ukuthi ibandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho kwezinye izigaba zelizwe. Esigabeni seNkayi South kulabanye abakhethwe ukumela ibandla kukhetho lokudinga amakhansila asebezithola bezancintisa ezigabeni abangavoti khona. Sixoxe lomsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North umnumzana Jabulani Hadebe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uhlelo lwe-delimitation luphazamise ama-candidates ethu atholakala ku-Ward 22, Ward 17, lo-Ward 28. Ama-candidates lawa avela ku-Ward 22, Ward 17, lo-Ward 28 kutholakala ukuthi sebeyingxenye ka-Ward 16, lo-Ward 30. So okutsho ukuthi kuzamele kwenziwe uhlelo kakutsha ku-Ward 17, Ward 22, Ward 28, Ward 30, lo-Ward 16.
Manje lizathatha amanyathelo bani?
Ngolwesibili, Tuesday 30 May, sizakuba lomhlangano omkhulu eChange Grounds ku-Ward 30. Lapho isizakhetha khona i-candidate yethu ezamela u-Ward 30 kukhetho oluzayo. Lokhu kuzenziwa kuhlanganiswa lalabo bonke abavotela eHompane Primary School leHompane Secondary. Ngenxa yokuthi Hompane Primary School leHompane Secondary seziyingxenye ka-Ward 30. Ngikukhuthazayo ukuthi abantu baregister ngobuningi babo ikakhulu abatsha ngoba yibo aba-affected ngombuso weZANU PF. Akusela msebenzi. Uzathola ukuthi bonke abantu abazelwe ngo-1980 ngomnyaka lowu ka-2023 sebele 43 years. 43 years umuntu akaze asebenze. 43 years umuntu akaze abone into okuthiwa yi-payslip. 43 years umuntu sefikise iminyaka yokuthi athole impensheni kodwa akaze asebenze. Kumele abantu bakithi bakhankase kungela dlakela, bakhankase kungela otshaya omunye, bakhankase kungela ozalinyazelwa impahla zakhe ngenxa yombangazwe. Kungabi lo yedwa nje ozalimala elimalela ipolitics. Ngesonto Sunday 28 May siza kuba lomhlangano omkhulu eGonye Ward 28, lapho okuzabe kuhlangene khona bonke abavotela eGonye lasetoho secondary school abakuward February 28 ukuthi bazokhetha abanguye abakhangelele ukuthi abamele ekhansilini ngokhetho oluzayo. Then ngomvulo Monday 29 May sizakuba lomhlangano omkhulu emkhonyeni kuward 16 lapho okuyikho esizakhetha khona icandidate eyiyo ezasimela kuward 16. Uward 16 usehlanganiswe lemanomano bonke abavotela emanomano kade bekuward 28 kodwa okwakhathesi sebetholakala sebekuward 16. So okutsho ukuthi ade bengama candidates but bevotela emanomano kumele babuye emkhonyeni kuward 16 bezohlangana lalabo kade sekhethiwe kuward 16 ukwenzela ukuthi sikhethe onguye oyedwa ozamela ibandla lethu le Citizens Coalition for Change ekhansilini kuward 16.
Wona umkhankaso uhamba njani esigabeni senu khona ngapha?
Umkhankaso uhamba kuhle kodwa engikukhuthazayo ngemva kwecandidate selection yikuthi abantu bakithi bamanyane babambane babe nyandalinye ngoba istruggle lesi esikiso ayisiso somuntu onguye ofisa ukuba ngukansila kumbe onguye ofisa ukuba ngumember of parliament kumbe onguye ofisa ukuba ngumongameli welizwe kodwa istruggle lesi ngesabantu bonke beZimbabwe asebe thwele nzima njalo behlupheka ngaphansi kombuso wencindezelo owezanu PF. Ward 22 uzahlangana kosikhonzile eKatasa Business Center ngeTuesday 30 May. Kuthi uward 17 bahlangana esesemba clinic ngeTuesday 30 May. Izikhathi zonke zokuhlangana kumaward aqanjiweyo ngu-11 o'clock.
Lo ke ngumsekelo kamgcini sihlalo webandla lesisi siyesigabeni seMathupelele North umnomzana Jabulani Hadebe ubekhuluma le Studio 7 esenkayi. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe kunye lenhlanganiso ezizimeleyo bakhuthaza uZulu ukuthi ayihlola uluhlu lwabavoti i-voters roll lona oluzavulwa ngomgqibelo kusiyafika ngolwesithathu lweviki ezayo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu ekwabulawayo.
Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe inhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu loZulu jikelele. Umongameli weRepublic Party of Zimbabwe umnumzana Kwanele Hlabangana ngomunye wabamukele uhlelo lokuhlola ugwalo olwevoters roll.
Voters roll iqakatheke kakhulu nxa silanda ukhetho. Azange siyithole ukhetho lwadlulayo kodwa siyathemba ukuthi kathesi izaba khona ngoba ngeke sekhothi ukhethweni singalayi voters.
Umnumzana Patrick Ndlovu ilunga lezaphu uthi kuqakathekile ukuthi kube lendawo eziningi zokuyahlola lolu gwalo.
Njengoba bathi kumbe kule system enja ethu umuntu ule polling station eyodwa, so kungabe kwenzekile ukuthi uyabutshintshwe lapho wavotela khona last time usuvotela kwendaweni enja. Kodwa ilizwi sicela ukuthi lingene ebantwini abantu babekwazi ukuthi bayecheck amabizo abo ku-voters roll.
Ilunga leMthwakazi Republic Party umnumzana Patson Xaba uyabasola abezek ngendlela abaqhuba lumsebenzi.
Bafanele uqale ukukhangela udaba olwe delimitations okuyikuqunywa kwezigaba sithi mhlambe amaward kumbe iconstituency nxa kuthe wawela kwenye iconstituency osusuke kule okade ukuyo eyakuqala kumbe iward okanye iconstituency yikho fanele uqale kukhangelwe kuqala kungakabhekisiswa udaba olwe voters roll.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kobulawayo ebandleni le Citizens Coalition for Change unkosazana Sithabile Moyo ukhuthaza ama lunga ebandla lakhe ukuthi baye ngobunenyi ukuyahlola i-voters roll.
Okwakhathesi mina njengu-provincial administrator ngibe ngingakalitholi ulwazi oluningi ubana bazabe bekhona yini emalokishini kumbe bazabe besezeke. But previously we have seen them going to the wards kumbe besiba lama-centers nje ambalwa ngoba inhlelo zezeke kade iziyenza eze-delimitation kwama-reports ama-stages angkhona amaningi angkhona sibe singelakho ukufinyelela kuma-stakeholders meetings zabo ulutshwani esingabe sikuzwile.
Umnumzana Adimaya Masikati obona ukuqondiswa kwenhlelo kwabatsha kubandla lezanu PF okhangelele ukumela ibandla lakhe emzilikazi Mpophoma kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende laye ukhuthaza abatsha ukuthi basukumele phezulu bayehlola loluluhlu.
I-delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo especially nxa bengena kuma-constituency be-campaigner. So sifile isifiso sokuthi ngakuyaphuma kuphuma iactual report esinika ama boundaries akwendile.
Abezek bazise ukuba uZulu ulakho njalo ukuchaya inombolo ezithi *265# kumakhale khukhwini wakhe abesefaka inombolo zesithupha lebizo ukuze umuntu abone ukuthi igama lakhe likhona na kugwalo olwe voters roll. Izek ayikenzi njalo isimemezelo senani labantu asebethe benelisa ukubhalisela ukuvota okumele kube sekusaziwa nguZulu jikelele ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Abalwela amalungelo abesifazane bathi lanxa abantu abaningi bethwele gadalala ngokutshabalala kwedola leZimbabwe okubangela ukukhwela mahlayana kokudla lapho seyonke impahla, abafelokazi labesifazana abakhusela izimuli bezimele bona basemzimeni esibi kakhulu. Intengo yento zonke ezigoqela izimqoka empilweni kaZulu ikhwelile kuleviki kulandela ukuhloka kwedola leZimbabwe enxa liqathaniswa lelemelika. Emkambo wensitha idola lemelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezine i-$4,000. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele esiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labesifazane e-Women of Zimbabwe Arise unkosazana Makodonga Mahlangu.
Azomthe ngibathalele ngiyele ngesuka yazi inkomo leyana uthazela ukuthi isibhakalele isicuba engavusa ngembaxama ngamadoda yethu ivuka ikhono leZimbabwe kodwa nanga abaqhuze ekhakala ngoba bona kubahluphi ayimabe nxa izomthe ngibathalele ngingasebenzi ngisebenzela nalabo abalihlekanyana elibusayo elithuthayo imajority lamba angeke siya ekhetheni siyanangela ithola ngenxa kulandwa kuzavuya ke emele ukuthi babuye ezigabeni bayenge abantu ngokudla over 3 days ke 4 days yasibona nambe phiwa ama kathi ngizokhuluma elayini ngikhona abantu bephiwa ama DDs isikuthethi isha ngomama bangu 20 iyaba isazifika ngakunale sonke manje sinxa izomthetho zibhazele ngingekho ngiphathele ibuhle yona ikho bathola khona amathuba ukuthi abanyimbeze labantu abantu bahambe ekhongozela khona ukuthi intakaleni endlini olelele sisi kwezimbabwe electronic economy asina akwakho lokuthi bala sesivula amapheji asifake endleleni ethi i-ESG ethi mbali ngokufa kwezomnotho.
Yebo kunzima ebantwini abaningi kodwa nxa sesikhangela abesifazana sikhangele abafelokazi sikhangele omama abakhusela izimuli bebodwa esingathi ngama single mothers bona badonsa njani emumeni onje.
Ngiyananzela ukuthi nxa vele into zingamanga ukuthi zingazonze omama balokuhlukumeza kakhulu bababanerebhe kwisituation kodwa ngiyakhangela okwenza khona lokho okubi futhi asila indlela zokuthi uhulumende uyabancedisa esingathi ngama-social protection safety net akudla kasebenzi iye social welfare kayisebenzi. So laba abantu nje ikhuphele ukuthi abantu abaningi badlaka kathathu ngeviki and fana nxa sikhuma kathathu ngeviki abe sikhuma ngokuthi wena ukudla okungathi akwakhi imizimba ukudla nje kuzothi abantu umuntu udle ukuthwala injalo umuntu udle ukuthwala lembida yayifika yakhona ngetholakale ngoba ezingadini amanzi kawakho asisaleli. Same thing yomuntu wesifazane eZimbabwe ikakhulukazi eyisingle parent even lalaba esithi bayendile kunzima kakhulu ukuthi ube ngumntu afuleni and then khona kuzakuba kunzima kakhulukazi ngoba sikhangele ukuthi ngapha e-South Africa iminingi eliphephela khona i-operative didula uyabadudula anti sikhuluma nje bathi saya 1 June badenisela badudula amazimbabweni and the first babuli labantu abaningi abantu abaningi ngade besegoli abantwana ngothi egoli ade besizizimizayo sebuyile abanye bathe babuya ngo-December kababuliwana. So lapha nje ukuthi abantu baphila ngomusa wendoda eZimbabwe kuyashineke kuyo kathi asikazi sibe naye angikwathi ngaqathanisa la ngathi this is the worst situation analyze kwami nangokubona kwami ngokukhulumisana labantu ukuxoxa labo isimo esikhona kathi eZimbabwe sizi kakhulu kazi.
Ukukhona yini ongakuxwayisa uhulumende angakwenza ukuze abesifazana bathole ukukhuselwa?
manje ezingabe nqhaye engakunandzelela esikala sikhuluma ngakho ukuthi wena nqhaye into yinzima elinjeni nqhaye zemethe singahambi kahle nqhaye abantu bengasebenza nanzelele abakusele khulile omama izalukazi lentandane akakwenzi khona lokho singakhangela izinlamaphutha protocol i-section 15 and 24 ukhuluma ngokuthi women in distress should access i-social protection services akukho izindaba khona lokho into kakusebenzi akukho.
Lo-ke ngunkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, iwoza. Ugatsha lwe-social welfare lona luthi lwenza konke olukwenelisayo ukukhusela abaswelayo. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo, iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi izisebenzi zenkampani yezindaba ezimpapers edinda amaphepha agoqela Electronic Sunday News, Umthunywa lamanye kunye lezinye izisebenzi zalinkampani zikhalele umsebenzi ngenxa yeholo elincinyane. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi owayengumkamnumzana Morgan Tsvangirai u-Elizabeth useguqule indlu ekamnumzana Tsvangirai ayakhelwa nguhulumende yaba ngeyokuhlala okwensuku ezilutshwana kwababhadalayo kumbe iloji ngesilungu. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi bethu abahle, siyabonga kakhulu imisakazo elisenzela yona imihla ngemihla. Nami ngilokunye nje ntanda ukugcizelela ukuthi kathi abantu abamnyama waye imbuso yabo siba lucuku kanje, but nawo umphakathi umuntu uyakhalela ukuvotelwa, simvotele simfake kodwa kuphuma kasafuni. Uthola ukuthi into zonke uyabe zibona naye ukuthi azimsebenzeli kahle, kazisebenzela abantu ngendlela abantu bakhononda lapha nalapha, kodwa umuntu ayalele bambelele ebe busy ngokwakhe engacabangela abanye abantu ukuthi baphila njani. Akula mazi, akula magesi, akulana, abantu bahlupheka ezikolo, akula ma-resources okufunda, amatitshala amali okubhadala, izisebenzi ziyakhala indawo yonke ezibhedlela kulaa mithi, but umuntu eyale lokhu ethi yena kuraiti. Kambe yini le ishwa bafowethu? Hhayi, usinakudedelwana bakithi. Abakenikeza omunye laye kazame sibona ukuhamba kanjani. Kambe thina sesiyahlala singabantu abaphephela emazweni njalo nje, kuyoze kube nini? Mizethu sihlale nini?
Livuka njani, livuka njani, livuka njani bantu bakithi? Ngapho bantu pelupane malunku. Ivoswa yimi usobhukweni uhlanhla Mahlangu seButswane Francis Town lapha. Ngithi livuka njani lonke ngezindawo ngezindawo. Ekhaya lapho ngivusa umama uNanhlanhla, lo nkomo RJ, lo Manondo lapho, lo Malungu Samthulisa uPaul Ngwenya, lo Jabulani Ngwenya, lo Ndevula laphana Africa Chuma. Sivotanini bantu, lisaziselade ngapho. Gakamemezele yini uPresident, lisitshele phela sizovota. Ngithi ngiyabonga lo babe shawini ngale kondani. Ngithi mdala njani nyawuthi ngapho zabe ngizokubona mdala wami. Ngithi ngiyabonga inkosi usise.
Studio 7, Studio 7, siyabingelela, siyabingelela enkundleni enkulu basakazi, siyabonga. Lami ngiyalulela elikabafu lo oqala ukungena mpela maku Paula. Abantu mabangadonsi isikhathi esithi abantu mabadlale ama record azashesha laleleke. Imzuzu ayibe ngamashumi ayisithupha, maybe le mzuzu engamashumi amathathu umuntu edlala la ukuze lathi kulalele. Makungadlalwa abantu bephindaphinda, kulo mama ohleze edlalwe phindaphindwa la angimazi, ohleze ekhuluma nge-CCC kakhulu vele, umlandeli wayo ngiyamuzwa noma ekhuluma lowo ukuthi umlandeli wayo uyahlala one day kusasa uvuke khona kathi thina yethu imbono aliyidlali injani, ayizwakali yini bantu be-Studio 7? Ngiyabuza mina ngigodla mnyama mahlaba ayithola mafuza afulele eflabhuskopa esitalatshani ku-ward 11. Yes, yimi engikhulumayo uJogoniya Mzulu kaTwesela lo Matiya, nguye lo okhulumayo la. So ngicela lami lidlale leyami lady record ngizwakale lami ngibeke umbono wami. Please bantu bezimbabwe ngiyacela lonke emagumbini amanomhlaba lapha elikhona asivoteleni MDC i-CCC leyo iyodumuleka kaChamisa phela uqobolwa ukuthi mina ngiyena umuntu wepolitiki vele politiki anilandaba la mina kodwa mvoti waye ngavoti kanti ngiyabe mvotela ini mvotela bani imigwaqifile bhekana umgwaqo osuka eBybridge usiyafika eBlawayo ufile kuyumgwaqo ofaka imali iboda liyane laphayana eBybridge yefaka imali iboda enkulu kudlula umhlaba wonke jikelela ngazi umhlaba lamazwa mangaka iboda ehloniphekayo kanti ufile lomgwaqo ngona kufile thathi harale wathi Blawayo harale hayi super ichukela ngusigudi sinayisi amen
ubalalela bahle abasakazi bethu ntunkamili bonke nje uChris oGibbs onkoprexedis ake ndibingelele ngothando oluhle ngendaba isikhiphela zona hayi siyabusiseka ngendaba isinikezwa zona bakithe zama sisabalwa ngazi ukuthi kanti inkinga yini lama ikibalo yami emoyeni ayikizwakale phela emoyeni yona le ngiyacela izwakale emoyeni shuwa hayi isicelo sibi lami kizwakale emoyeni liyazi ukuthi thina abantu bethu please sithwele nzima sigayidwe iganga lonke silamagada abasigayidile iganga lonke akumangalisi ukuthi libone kungani bayaphuza ukuthi bekhiphe besibehlale bekhuluma lokhu lalokhu lokhu lalokhu besabela ukuthi abanye bakhona bengathathwa abanye benzwe noma yini asibekeni izibindi kuphela sihlaleni silindile ukuthi kuzayenzakala kuyini ibandla le-CCC likhulu bonke abantu abalikhangelayo vele abalashukana nobalesabela kuphela sizaziphambanisa thina ngokuthi singani sisuka sibe lamanye amabala obandlululo lwethu ukuthi ye likhokhelwa nguChamisa Shona nxa kungenzeka asivoteni lelo Shona sibone ukuthi lalo ngelinye ishona elifana lawona lana amanye yini kumbeleli ngelehlukileyo engqeleli lehlukile bantu benkosi kungaba ngcono ngiyabona
emsakazweni kaStudio 7 sanibona ngingabe ngisapholisa amaseko bakwethu vele ngikwatile nganuni wabo ngikwatiswa ile nto kaHulumeni noma ngithe ezone PF le nto abayenzile imihlola okukhombisa khona ukuthi izwe liyabehlula ngeke futhi izwe izwe lethu livuke lingasase ngaphansi kombuso kwalabani laba awu ngeke bese basenzela imihlola bakhipha abantu ngoshwele emajele bekhipha amakhehla amapostoli abo lawa lokungana omadzibaba laba baganisa ingane zina 9 years namhlanje bajika babakhipha hayi imihlola le amakhehla amadala sibabonile lapha beba interviewer uyazi bebahlaba ngembuzo umuntu uyakhuluma ukuthi wangena ejele ecala loku rap abuye futhi bambuza ukuthi ingane le yayingakanani athi yayina 9 omunye uthi na 8 kodwa namhlanje uhulumeni kamnangagwa ubone kungcono ukuthi abakhiphe labantu lapha hayi sis man sis hayi leli zwe libuswa zinyoni hayi libuswa zinyoni ngempela yini into engalunga kodwa ezimbago makunje bekhipha amakhehla abantu abarephile baye ukukhipha abantu abalwela umzabalazo sikhuluma nge-MRP 9 iphakathi ejele ngibona abantu ofanele ngabakhishwe ngoba le into ephilayo nabo job isikhala baphakathi olokungana ungarivume baphakathi kukhona abanye abantu bakithade bevumelana nenduna yabo bababopha baphakathi abantu abadala amakhehla ke la kodwa kuyokhululwa abantu nje hayi abadlwenguli ayihlulekile le nto le sisi
bantu bezanu PF hayi sesilizwile sibili lina hayi liyakhuluma siyabona ubaba ugawule kulezi nsuku bathule kodwa bakhulumela izisu zabo phela abatwa babo ukuthi besuda awuyakwazi nxa usendaweni yakho vele ngeke ukhulumele omunye umuntu ngeke ukhulumele omunye umuntu uthe urayithi wena ukwazi ukuthi endaweni yakho uyasuda hayi so silikhangele uyabuya ukhetha madoda umfana omncane uyangena umfana nawe uyangena umfana madoda vele ngaze lenzeni kathi esikuyo ngoba vele sonke sesilivulela amehlo sesilivulela amehlo sesifuna umfana omncane engena embusweni thatha umbuso ngodina hayi hambani lihlala phansi badala kwehlulo kwenu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Abalandeli bomculo we-rock baphakathi kwesililo kulandela ukubhubha kukaTina Turner yena obhubhe eleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwembili lantathu i-83. UTina Turner ubesazakala umhlaba wonke jikelele ubhubhele endlini yakhe eSwitzerland. Kolunye njalo udaba lwezomculo iqembu lebhilitani elazakala ngomculo wereggae ele UB40 lifike eZimbabwe izolo njalo likhangelelwe ukucula emkhosini wokunanza usuku lweAfrica Day kusasa enkundleni yeOld Hararian Sports Club andubana lethekelele amanye amazwe aseSouthern Africa. Iqembu leli elikhokhelwa ngumculi uAli Campbell libikwa lilethwe yinkampani yengoma Nehosho Promotions njalo lagcina ukuhlabela eZimbabwe lapho elithakazelelwa ngabanengi ngama-1980. Abakhangelelwe ukuxhasa leli qembu bagoqela abaculi beZimbabwe uSilent Nqo, Josh Ashley, Mimi Tarukwana lo DJ Chiweta. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo Silent Nqo wasethulela udaba olulandelayo. J-B-O, J-B-O, baby.
Umculi uSilent Nqo yena othi uthatha izinzo lakhe kwelikayise owayengunqobizitha uthi yena labanye bazaxhasa i-UB40
bazephefoma Hungarian I'll be one of the performers of the opening acts we're going to play before them, others as well, Mimi Torukwana and Josh Andy and DJ Chiweta.
USilent Nqo uthi lanxa engosakhulayo oleminyaka engamachumi amabili lasitshiyagalombili i-28 uyayazi i-UB40.
Umama wami was a big fan. She is a big fan actually of UB40 and I grew up on songs like Red Red Wine.
USilent Nqo usichasisela ngengoma zakhe azaziqhonsa kulomkhosi ezigoqela ethi umuhle.
There's also new compositions that music that I've been working on since we moved in the house. So I'm going to play more of the new stuff.
Iningi likhangelele ukuyazithokozisa kumbuthano walamuhla owe-UB40 njalo iningi lilokhe lithakazelela umculo othi I've Got You Babe. Ngimele iStudio 7 ngikho lapha eWashington. Igama lami ngingoSithandekile Mhlanga. They say we're young and we don't know. Won't find out until we grow. Well, I don't know, baby, if that's true. But you got me, baby, I got you. Babe, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's all. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. We'll be right back.
UB40 isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ezinye inhloko zendaba ebezikhokhela. Ungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olodelimitation sokubangela ukuthi bandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kwezinye izigaba. Gambe baningi na abaza kuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll oluzavulwa ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.